Angibingelele msakazi, ngiphinde ngibingelele kubalaleli. Eyi, indaba ezinje ziyethusa ukuthi umntwana ole minyaka nje esishiyagalolunye kuthiwe ungumuntu oselindele ukuthi abelethe omunye umntwana la engumntwana, kuyethusa kakhulu. Into ethusa okudlula konke ukuthi umntwana elele minyaka elayo sisuke singacabangela ukuthi ngabe sezibandakanya ngokocansi ongaze kumenza ukuthi agcine sezithwele. So nxa simbona ezithwele kutho ukuthi kuleso sigaba akiso iminyaka le elisishiyagalolunye alayo kuyisimphumela wokuthi ubesezibandakanya nokucansi, kuyinto eyethusayo kakhulu. Njalo nxa ade ezibandakanya nokucansi, uzibandakanya lobani engumntwana oleminyaka emincane kangaka? Ngoba angiboni ukuthi engabe kuyisivumelwano kuyukuthi uzibandakanye lo muntu abavumeleneyo, ongenzeka ukuthi umntwana uyabe ehlukunyeziwe ngokucansi wagcina esezithwala. Singazi njalo, mhlawumbe umntwana mayebuzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana oleminyaka emincane kangaka ohamba ecansini ngesivumelwano lomuntu. Kuzindaba ezimangalisayo kabi. So ngithemba ukuthi mhlawumbe ongayenza abantu bakhululeke ukuthi sazi ukuthi umntwana azazithwala nje uzithwele ukhuleliswe ngubani kanjani ngesivumelwano lobehlukunyezi. Hayi, ngicabanga ukuthi futhi eZimbabwe kuyinto engavamanga kodwa yethu sayo, ngoba nxa sila bantwana abazabele iminyaka emincane kangaka kuthiwe sebezithwele kuthi umntwana engumntwana layo usezoba ngumzali. Akwenzeki ukuthi umntwana ele minyaka engaka abe ngumzali, asazi.
Manje ngokubona kwakho kungakukhona yini kwezinye indawo zelizwe lapho okulabantwana abaleminyaka yona le abazithweleyo kodwa kungaziwa?
Amathuba okuthi kube labantwana abanye kwezinye izigaba zelizwe abazithwalayo bakhululeke ngaleli izinga kuleli iminyaka emlutshwane kangaka mancane kakhulu msakazi. Yebo, mhlawumbe ngani nxa singaqala lapho kube iminyaka le elitshumi lanye kumbe iminyaka elitshumi lambili, kodwa iminyaka ezithwele galolunye mncane kakhulu. Okokuthi nxa kungento engenzeka kungaba nzima ukuthi kungazakali, ngoba angimboni umntwana eneminyaka emincane kangaka ekhululekiswa engaswanga esibhedlela lapho kuzabonakala khona. Mhlawumbe kungenzeka kulawa amasonto esasike sikhulume ngawo okuyikuthi abantwana bakhona noma bekhulelwe kabayiswe ezibhedlela. Mhlawumbe kulawa amasonto ma kungadingisiswa sokungatholakala ukuthi kuyenzeka, ngoba nanku phela kuthi ukuthi akusinto engenzeki, yinto eyenelisekayo ukuthi yenzeke. Yikho sikubona lo mntwana engaka ekhulelwe. Kungenzeka ukuthi kukhona okungabe kufihlakala ikakhulu kulawa amasonto esiwaziyo labantwana abangasiwa ezibhedlela ukuthi mhlawumbe bayababelethisa khona ngale emakhaya. Kodwa nje kukubhalwe phansi, hayi, ngicabanga ukuthi lakithi leli kuyinto yokuqala mpela, kuyinto yokuqala ukuthi umntwana akhulelwe ngakho. Sasizwe ukuthiwe mhlawumbe laba balaba ichumi lanye, ichumi lambili, ichumi lantathu sibabaze, kodwa kulokho ukuthi umntwana ele minyaka esishiyagalolunye sekhulelwe, hayi, nxa kusenzakala mpela kuyabe kufihliwe kungazange kuvele kuze kubhalwe phansi.